Umnanga kwawe thule amazila namuhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Zekha obekungcwatshwa uretired colonel Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra. Uthe kumele belandele indlela umuyi ayesenza ngayo loba kwesinye isikhathi wayekhuluma iqiniso elethusayo emhlanganweni yedayi lePolitbureau elabapha intambo kahulumende neleCentral Committee.
I call upon the media and communications fraternity.
Nithanda ukuthi ngithi kuntathela izindaba labenhlanganiso ezizimeleyo, yenzani okusemandleni enu ekwakheni ilizwe. Amazwi aphazamisa ukubambana kwethu kasiwafuni.
Inkulumo kaMnangagwa le uyethule ngesikhathi kubunjwa iziqondiso zomthetho we-Private Voluntary Organizations Act ezilakho ukuba kumiswe ukusebenza eZimbabwe kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zidlelana lamanye amazwe entshonalanga ethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho. Intatheli zindaba zithi amazwi kaMnangagwa alakho ukwethusa abathapha izindaba eZimbabwe. Umnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum, uthi akumelanga uMnangagwa ethusele intatheli zindaba.
Angibone ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi khona intatheli zindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuzehlambaza ilizwe. Akuqondanga lokho.
Amazwi kaMnangagwa achothoze njalo ngabakunhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngomunye wabasole okwethulwe ngumongameli.
Ukhulumende before akhulume ukuthi khona kusengadala ingabantu kuyethi khona akhangele ukuthi khona lokho akwenzayo yesikhulumende kambe kumela kanganani izifiso zikazwelonke weZimbabwe.
Ekhuluma eNational Heroes Zekha, uMnangagwa uphinde wathi umuyi uDube wayesaziwa ngokukhuluma iqiniso.
Sizamkhumbula ngeqiniso ayesitshela lona emhlanganweni yethu eCentral Committee lakuPolitbureau.
Omunye njalo oncoma imisebenzi kamuyi ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayele ePhalamende.
Ubekukhuluma kunjengoba kunjalo bese kusithi wena nxa usukuhluza kukucaphule kumbe kukujabulise, kodwa yena uyabe esekutshile. Kuqakathekile ukuthi njengabantu esiphila phakathi komphakathi sibe yilabana abantu okuthiwa abantu kabaqageli ukuthi unakanani, kube mgceke okufisayo lokufunayo, abantu bakuthande ngenxa yeqiniso lakho, bakuzonde ngenxa yeqiniso lakho.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo owake waba ngumphathi ntambo kahulumende uyakusekela lokhu.
Kabe wayenelisi kubatshela uMnangagwa kubatshela, and I think that everywhere else nxa into wrong uthi wayeyikhuluma ukuthi wrong. You need to read his book to find ukuthi he was very straightforward.
Baningi abantu abavalelise uDube bagoqela umnumzana Sihlangu Dlodlo, umqondisi weqembu lenguqu eleHighlanders.
Ngesikhathi nxa into sezinzima kakhulu izimali zingasekho ubengalali.
Umuyi owayesaziwa ngegama lokusoma elithi Comrade Embassy Dube ngesikhathi sempi yenkululeko wazalwa ngomnyaka ka-1941 eMatobo, wayekudale leZipra High Command. UDube obhubhe esibhedlela seMatter Day Hospital kobulawayo ubele sifo sezinso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.